siyabonga Jonga lo Chris siyalambulela mthwakazo muhle ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 14 ngozivandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngotungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Sasuka sahamba e-court sithe namaplakati sikhuluma ngokuthi sifuna ukuhlangana no-magistrate. Then they refuse to go in, samaphandle sihlabela izingoma and what have you, then sabona ama-black sebebuyile amapholisa sebesilandile because that besimelele ingane e-protest.
Abesifazana bayatshengisela kobulawayo bekhonona ngokungathoniswa kuhle kwamacala abadlwengula amantombazana asakhulayo.
Umuntu owayekhona kwapho ngumntwana okutshela ukuthi hayi abantu abana ngifana vele wayenjani babengadingiye. So bathe singase befika khona lapho bafike ebusuku. Bathe singase befika ebusuku into eyayenzakalayo ukuthi sebefikile ebusuku endaweni yonaleyo anti kwakungakhanyi. So bona bathe sebefika yena umfana bamdubula ngathi embanjeni wase wafika khona lapho.
Ithukuthele imuli yesinye isizalwane seZimbabwe esibulewe ngamapholisa singelacala kwele Botswana. Ukuya kukhefu kukamongameli Mugabe kuqhubeka kudala inkulumo ikakhulu kwabamabandla aphikisayo bemsola ngokuyaphumula esebenzisa imali kahulumende eningi wona umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela emsakazweni wenu we Studio 7. Abesifazana abangaba ngamachumi amabili lane lamhla batshengisele phambi komthethwandaba wakobulawayo bekhonona ngabathi yikungathoniswa kuhle kwamacala abadlwengula amantombazana asakhulayo bekhululwa ngemali yesibambiso ibail. Omama laba bebegoqela unina wentombazana eleminyaka elithumi lane eyadlwengulwa ngomunye owesilisa wahlawuliswa ikhulu lamadola $100. Omama laba abagoqela umeli we-Metropolitan Bulawayo edale lephalamende unkosikazi Jasmine Cox Tofa bake babotshwa okwesikhatshana bakhululwa bengetheswa ngacala. UChris Gande weStudio 7 uxoxele unkosikazi Tofa othi ukutshengisela lokhu bekungomama abangayisibo bebandla linye.
So sihambe singabomama sahlangana elokuzeni e-total laphana eMpopoma. Then sasuka sahamba e-court sithe namaplakati sikhuluma ngokuthi sifuna ukuhlangana no-magistrate. Then they refuse to go in, samaphandle sihlabela izingoma and what have you, then sabona ama-black sebebuyile amapholisa sebesilandile because that besimelele ingane e-total. Then thina sisuke ngemota sabuye eduze le-West Coast sikwazi ukuthi khona singawalka from all that waivers that intercepted, then we won't achieve i-goal yet. Sesesifika khonapho sebesithi bona bafuna ukusibopha besiphotha khonaphani. Then we said no, we have a right to demonstrate. Then basebesithi babifile kuzeni imota yabo befuna ukuthi ingenisa phakathi kwesantana. Sala ukungena phakathi kwesantana sahlala phansi sabatshela ukuthi ngabe funa ukusiphakamisa basiphakamise. But eventually we then walked sesiya ngaphi e-Westcom lesithinta sihamba khona ngale besithi asihambe siyekhuluma funa ukuxoxa. Sesifika khona ngale sebesithi singene kuma-cells. Sathi thina siyangena njani kuma-cells for what reason? We are not arrested, we have not been charged, so singangena njani kuma-cells. Wathi ayingena nini siyalungisa ama-doctors. Ngathi no, there's nothing like that. Eventually basifaka ku-one room khonapho besithi balungisa ama-doctors. Bathatha umatshabalala bayakhuluma laye phezulu. Thina lokhu bethatha ama-statements lesiuza ukuthi sihlala ngaphi and so on and so forth. To cut a long story short, eventually they released us. The city wanna, they are just giving us a warned and caution statement, but they're saying for what? Because Tina Vesi demonstrator Uguti into a rape lay is totally out of hand. Amantu Anavaya rape, ama perpetrators are given bail. they abscond and disappear. The child remains pregnant, HIV positive, and so on and so forth. And as we spoke, ulabanye abadala kathi bekhona apho umntana wabo bayirephiwe. No, we attempted rape. She managed to fight off the perpetrator, and he was given $100 bail. So kuchuthi vele into le will never be able to win it because the police or the court have been lenient kuma perpetrators. They are not protecting the girl child. We then they let us off after a number of hours.
Veli bangaki so?
We were about 25 of us, but abangenileyo sesivotshwa phakathi, we were 10.
Ubeli ngabe MDC kuphela kumbe bakhona abanye ababuyile?
Hayi, bese yilabantu bezakhamizi. Abe MDC labo bebekhona, labanye abamanye amaphathi bebekhona, and bezakhamizi nje omama that are aggrieved ukuthi abantwana babo impilo zabo ziyachithwa nje.
Unkosikazi Jasmine Cox Tofa umela iMetropolitan Bulawayo edalele eParliamente ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le kwaBulawayo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Abenhlanganiso yezakhamizi eSouth Lee Park Home Owners Association bathi sebehlalele evalweni ngoba bengabanjwa ngamandla okusuka lapho asebakhele khona yiloba yisiphi isikhathi. Ngalokho sebekhweze udaba lwabo emthethwandaba weHigh Court eHarare befuna umthethwandaba lo uveze ukuthi ngubani umnini we-auto farm lapho okwakhiwe khona umuzi weSouth Lee Park. Kubika uMavis Gama.
Emhlanganweni lentathali izindaba owenzelwe eQuill Club eweteleni yeNew Ambassador eHarare, abenhlanganiso yezakhamizi le bathi leli nyathelo abalithetheyo kungasimpi abayilwayo kodwa kungoba sebephelelwe bengasazi ukuba benzeni. Ubufakazi obusengwalweni zalenhlanganiso yeSouth Lee Park Home Owners Association luveza ukuba iplazi leOrder Farm lapho okwakhelwe lumuzi kungelathathwa nguhulumende mhlazili chumi lasithupha kunyaka kanhlangula ngomnyaka ka-2006. Kwenziwa okuthiwa yi-deed transfer 816/65 ngaphansi kohlelo lukahulumende lwe-Operation Garikai Hlalani Kuhle. Osekwethuse izakhamizi lezi kuzincwadi esenda kuyithunyelwa ethi kumele ziphume ziphele kuleyo ndawo. Isithiwa ngeyenkampani yeSensene Investment Private Limited ekasomabhizimusi uMnumzana Philip Chiyangwa. Bathi yilesi sizathu esesibenze bathatha inyathelo lokusalo ludaba emthethwandaba ukuze kuxazululwe ukuthi ngubani sibisibili umnikazi walindawo. UMnumzana Joseph Brian Chuma ngomunye wezakhamuzi zeSouth Lee Park lumphatha kubi loludaba uChuma ethi akasakwazi ukuba enzeni njalo aye ngapi.
Asisakwazi ukuyikho uhulumende kabuye kini laba abantu bakhe bolabo nxabe ngabantu bakhe kanti nguye wasidalisa bona. Asikwazi ukuthi aphambanisana. Siyathibathe sanibona nje sihambela lomntwana lo. Angibuli umuntu engamshiyanga ukuthi unkosikazi laye. Sesikhulile. Sengikhulile ngingalingikhanda mbona. Ngithi ngingazi ukuthi ngiyenza njani, ngisenze njani, abantwana sebekhulile. Ngithi sengithola ukuthi uhulumende sesibonile. Ngithi kulabanye abantwana besindile. Abafowethu basijabayebeleinkingi bafa. Ngiyazama ukuthi ngigcine abantwana. Ngithi sithini uhulumende, mina ngicela uhulumende angenele indaba le.
UChuma ukhuthaza uhulumende ukuba alulungisise lolu daba njengoba enguye owazimbali yokuba khona kwabo kiyo, enguye njalo ngaleso sikhathi owabavumela ukuba bakhe ngemva kokuyithathela abenkampani yegwayi eyeZimbabwe Tobacco Association ZTA.
Uyena ungakuthi kakhulu nathi ngikhuluma labe order. Abe order nxa siwabuza bona baphuma labo beziphumele emaphepheni, baphume ngapi. Sibe sithi senze njani ukuthi sazi ukuthi kuliqiniso ngabe uhulumende uyabuya azisichazele. Ikuze sizame ukuthi ngisathi emathethwandaba la kungasihambela phambili la uhulumende abuya. Asukuthi siyala nakasala ngoba sabvela satshela ukuthi sizabhadala. Kulokhu ziyimali sakhe sazibhadala. Ithiwa yi-conversation ngama-2006 nxa ngingaphambanisi. Sesimanga lathi sokuphenduka futhi. Kusasa kuza kuyo omunye futhi aze kuthi nikani imali.
Kunje sekungabantu asebehlalele evalweni bengazi ukuba benzeni kungakho bekubone kufanele badinga usizo emthethwandaba we High Court ukuba uxazulule loludaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Kule muli yeZimbabwe ethukuthele kabi kulandela ukubulawa kwelunga layo ngamapholisa leBotswana kubika uMartin Ngwenya.
Iphakathi kwesililo ngemva komnye wabo adutshulwe ngamapholisa endaweni eseduze ledolobho leFrancistown. Amapholisa wabika egombolozele avimbezela abantu kwenye indawo yokuzithokozisa emzini weDeklad lapho umuyo obekhona phakathi ngolwesine oludluleyo mhlaka-7 zibandlela 2016. Amapholisa akade ehlome ephelele abikwa iqala ukudubula ebizela ukuthi badinga umuntu oledale ecala lokubulala. Ngesikhathi abantu besabalala amapholisa abikwa iqala ukukhanisa impopo edubula ebantwini umuyo waba ngomunye ochaywe ngolunye uhlamvu wahle wafela khonapho. Isihlobo sikamunye umzana Themba Ndlovu chazisa ukwenza kale ngalelo langa.
Kubonakala esportini lapho okade kwafa khona umuntu anje ebulewe ngabantu anje. So yena nxa sesizwa thina ukuthi nje kuphela anje okunye abasezimgili umuntu owayekhona kwapho umntana othile ukuthi hayi abantu abana ngifana vele wayenjani wabengadingi yena. So bathe sinxa sesifika khona lapho bafike ebusuku. Bathe nxa sesifika ebusuku into eyenzakalayo ukuthi selefikile ebusuku endaweni yona leyo anje kwakungakhanyi. So bona bathe sebefika yena umfana bamdubula ngathi embanjeni wathi afela khona lapho.
Kodwa uthi abasobi bame khonapho ngendaba le ngoba umuyi edutshulwe engelacala.
Nathi lesikhathi esiyindoba abavele izwele lo ongumnikazi wefama kuthina into omelekeza kumele sizame ukuthi njengathi sikhuluma ngayo yomathi sikhatha ngawo sizame ukuthi kombezisa kuma-human right khonapha eBotswana lathi ukudinga una sidinga information ukuthi singangena ngathi ngoba into leyi ivele yona nabo kathi sile shoku yabona ngoba besele ubaba lowo becelwe yithi kodwa sebemthethe bona baqalisa ukukhuluma nawo esiphilini ngale sabekela benjalo ngoba thina ubaba lavele sesikhulume naye.
Inhlanganiso yemandebeleni eyemasiye phambili ithi izancedisa ngoba ikhathazeka ngokubulawa kwabantu beZimbabwe mahlayana ikakhulu ezandleni zamapholisa. Udaba lolu luza ngemva kwensuku ezingatsho lutho kwenzakele olunye oyihaburoni lapho amapholisa abike ebulele oweZimbabwe kodwa wenziwa engathi uzibulele ngokulengiswa oludaba olokhu lusacubungulwa. Kulolunye udaba amalunga emasiye phambili angenela kilo lapho kwadutshulwa omunye weBotswana esikhathi ethonisa imali yakhe yokusebenza emapulazini. Ukukhandela ukuthi udaba olutsha lolu lusiwe emagqwetheni alwela ilungelo loluntu ukuze bancede imuli kaNdlovu ngokuhambisa uhulumente weBotswana emthethwandaba. Amapholisa wona avika ngokuthi umuyi ubulewe ngesikhathi bemgijimisa njalo bemdingela icala lokubulala. Kodwa uNdlovu kuphikile lokhu esithi kulabafakazi abaningi njalo umuntu wayedingwa amapholisa sikhuluma nje usebanjiwe. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisavungula eBotswana.
Ukuya kukhefu kukamongameli Robert Mugabe kuqhubeka kusemlonyeni yabaningi ikakhulu abamabandla aphikisayo bemsola ngokuyaphumula kanye lokusebenzisa imali kahulumende eningi ngesikhathi umnotho welizwe usiba mubi. UMugabe ucatshangelwa ukuthi useSingapore kanye lemuli yakhe kukhefu alithatha ekupheleni kwawo wonke umnyaka njalo ukhangelelwe ukuphenduka emsebenzini ekupheleni kwenyanga. Abasola umbuso kamongameli Mugabe bathi imali kahulumende ayisebenzisayo kuleli khefu nga iyasetshenziswa ukubhadala izisebenzi zikahulumende kumbe ukulungisisa okunye okusilelayo kuhulumende empilweni kaZulu okugoqela ukudingela uZulu olambayo ukudla. Kodwa abezanu PF bathi lilungelo lakhe uMugabe ukuya kukhefu esebenzisa imali kahulumende. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo njalo elilunga ledale lephalamende kanye lelunga lephalamende kubandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma. UMakhumalo usungula lingxoxo.
kambe wathi umzaba ungumama ekhaya ubona ukuthi indlu iyatsha uflathile uye kumakhelwane kwenye indawo eyakuthi abantwana abazakhela besenzana funke siyazisa ukuthi umgabi umathi ungaphandle kwelizwe imali yahamba asiyayisebenzisa kakhulukhona ngale inkulu okumangalisayo ukuthi yimali okuthi ngakahambanga wayithatha leyo mali wadibhadala iy'sebenzi zikahulumende ukwenzela ukuthi imisebenzi ihambe kanti izinto eziningi njalo babahloniphi abantu ababasebenzelayo bayakhotha ukuthi abantwana nabo banezimbuzi balabantwana bayezikole kumele bagada amabhasi besiye emsebenzini kodwa yemibhizi thatha leyo mali eyitheziwe njengokutho zabo ukuthi bakula mali labathi bathatha leyo mali ababhidi beyidla lapha emazweni esingaphoi lapho ukuthi bathathe leyo mali banika iy'sebenzi zikahulumende.
Uyakhuluma uMakhumalo babachuma.
Mina ngangazi ukuthi imali esebenziswa ngubaba uMgabe ehambe ekhefini ivela ngaphi. So ukuthi ngikhulume nganto angumuntu okwaziyo uma ngiyibonile ikhishwa imali yangikhona mbona nto ngizabe sengihubutsha yabe sengiqamba amanga. Okwesibili, ubaba uMgabe urana ilizwe ele system i-governance okuphose kushiyane lalokho okukhulunywe ngumama uMakhumalo ngendaba yomdeni. Nxa ubaba uMgabe ephuma uthiya kulomuntu obambileyo eofisini emsebenzini esebenza yikho te ephuma okokuqala ngiyabona liyakhumbula ukuthi kuye kwasala ubaba uMpoko ebambile uMpoko laye sephumile kade sowungena ubaba uMnankakho ubambile yinto vele evamileyo kuhulumende naleyo ukuthi nxa omunye ephuma omunye usala ebambile ngoba phela bathi khona inkamba kayivalwa ngoba umjoni kakho akusiyo nto emangalisayo ukuthi umongameli welizwe aphume ayephumula uvele into evamile ukuthi yona okumuntu uyaphumula lathi sikhuluma sinje mina lo Makhumalo nalo okhuluma nami kade sila sikukhefu asikho emsebenzini ephalamende siyaphumula lathi okwenza ukuthi wona mhlawumbe ngabe ngenxe kumbe singabe siphandle kwamazwe kumbe singaphi ngaphi lapho esengabe sikhona siphumula so asonto emangalisayo ekuphumuleni konoku amatitsha lana ngawo nalani ungakhangela lawo ayaphumula lawo akafundisa afundise izikolo ziyavala bayophumula wonke umuntu osebenzayo uMD wenkampani uyaphumula noma inkampani ithole nzima njani futhi uyaphumula ngoba nxa yena esuka ayisuthi into yonke isimile ngoba into yonke kayimi ngomuntu oyedwa.
Makhumalo, alubana engayanga kukhefu ubaba uMgabe lukhona utshintsho abezaluletha na nanku sokule minyaka limetheswa icala nje lokubhidliza umnotho weZimbabwe lisithi uyehluleka ukuvuselela?
Asikhulumi ngentshintsho ubaba uThuma ngethemba ukuthi ukhuluma ngeZimbabwe esiphila kuyo mina naye esikukhulumayo lapha yikuthi awusuze uthi wena endlini kakula kudla abantwana abahambanga esikolo abantwana bayakhula bakhonisa ukuya ezibhedlela ngokula mali uthathe imali uhambile lengisisa imoto siyakwazi ukuthi iZimbabwe kayinamali umuntuokhulama ukuthi iZimbabwe kayinamali kanti yena uMgabe imali yokuthi aphaphe ayesingafuku uyithatha ngaphi ngoba sonke siyazi ukuthi konke lapho ahamba khona ayiphumi kwesakhe isikhwama iphuma kwisikhwama sikahulumende so ngithi khona ukhiphelani leyo mali wena ubone ukuthi ekhaya kuvele isibenziwa ngelithi.
Baba Chuma, singene kudaba lwempilakahle kababa uMgabe. Bayakhuluma abantu kubo WhatsApp kuma social networks abanye begcine bekhuluma into ezingayisizo. Akubalulekanga yini ukuthi lapho uMongameli ethe waphuma uhulumende azise uZulu ukuthi ungapi njalo wenzani isikhathi zonke?
Well, oqala by now sesikwazi sonke ukuthi wena ubaba uMgabe ngumuntu obulawa iminyaka yonke nxa iphela angavele ekhefile wezuthatha usefile usekholapsile usegula kakhulu kodwa ngoFebruwari lapho inde avuke futhi simbone seqinile sebuya esezongena ehhovisini lakhe emsebenzini. Into leyi ukhanya nganta kulabantu angazi bebamfisela kubi kumbe kusuka kuthini kodwa kulabantu abangayenzi kahle abathanda ukuspreada izinto ezingayisizo. Ubaba uMgabe ngumongameli welizwe nxa egula kumbe sithi kumbe mhlawumbe sithi ufile asonto engaba yimfihlo ebantwini leyo ngoba ngumuntu wabantu bonke into eyatshelwa abantu bonke hayi bakithi lapha sokunje lapha sokunje kanti indaba abantu bengameleli abantu abamele bezeumsebenzi obawenze nxa sokwenzakala into enjalo kodwa uzathola abantu every year vele kungafika uJanuary yinto esesiyazi naleyo ukuthi na uzakuza phela amaphephandaba ama-social media sebebhala ukuthi hayi uba umgabe usekhula kakhulu ngoba umgabe sefile ukuthi nxa uJanuary ephela nxa ephenduka hawu umbona usevukile futhi.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU-P F ubexoxa endawonye loNkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli se-MDCT. Kuhlelo Live Talk asihluzeni bomama lamhlanje sikhangela umonakalo osubangelwe izinkundla zebulenjini ezindlini i-social networks ezifana labo Facebook kanye labo WhatsApp. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni ilingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Izigaba ezibalisa iCalifornia, Tennessee leFlorida khonapha eMelika yizo ezilabantu abathenge amatikiti ePowerball Lottery elemali enengi okumangalisayo embalini yalilotho ebiza amadola edlula ibhiliyoni lenxenye $1.6 billion. Itikiti leCalifornia libikwa lithengwe izolo emini. ELeTennessee lithengwa edolobheni leManford kwathi eleFlorida lathengwa eMelbourne Beach. Amapolisa kwele Italy edolobheni leFlorence abikwa esebophe isizalwane sakwele Senegal esesihlala kulelo lizwe ngecala lokubulala owesifazana odabuka eMelika ofunyanwe efile endlini ngeviki edluleyo. Soko iminyaka eyisishiyagalombili kwenziwe umhlangano wokudinga indlela zokulungisisa umnotho umomo wezombusazo eZimbabwe owe People's Convention. Kodwa lokhe kungakabi lokunengi okukhanyayo okugcwalisa izimiso ezaphuma kulomhlangano. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umhlangano ongenwe inhlanganiso ezizimelwe labantu makhaza uphumele ezibopho ezikhuthaza ukunanzwa kwamalungelo oluntu lokuqhutshwa kokhetho ngendlela ecacileyo kungenadlakela lokuhlukuluzwa kwabantu. Umnumzana Nixon Nyikatsino okhekhela imisebenzi yenhlanganiso eyaphatheka kulumsebenzi ngokugcweleyo e-Crisis Coalition uthi benelisa ukuthola okuthize okufana lesisekelo sombuso esitsha noma kusase kuningi okumele kwenziwe ngoba noma leso sisekelo sisihle sile bill of rights enhle abantu abekenelisi ukwakholisa lawo malungelo.
Ubona ukuthi izinto sazizamela ukuthi sibeziwe khona ngento yeservice delivery ayikho khona. Into yokuthi size sivulele indlela ngama rights abantu soko sakulungisa lapha nalaphaya kodwa ukuthi abantu behle belungise i constitution ukuthi ize ingezelele izinto zabana akweko.
Ocubungule zombusazo umnumzana Masimba Kuchera uthi into eqathekileyo eyabakhona kusukela ngaleso sikhathi yiso isekelo sombuso esitsha kodwa okunye konke kukhanya kungekenzakali kakuhle.
Yodwa indaba singathi isiphumelele ngendlela esingathi singakhuluma ngayo. Ezinye indaba sangikhona ezokuthi bafuna independent electoral court i voters roll esingathi abantu bangakwanisa ukuthi bayithole. Kungenzakala lokhu ukuthi i voters roll ingatholakala sibili nxa sikhangele u-2018 ngoba i voters roll isibanjwe yizeki.
UNyikatsino uthi sesifikile isikhathi sokuba uhulumende eqakathekise amalungelo abantu njengokumunyethwe kusekelo sombuso esitsha ngoba kungaphathisi ukuthi abantu babe la malungelo anje khona engafiki ebantwini.
Akule nto ezayenza etshengisa ukuthi izinto lezi sezikhona bayazenza izinto zangkhona abamnakagwa abe-alignment of constitution abeko azikwazi kuti yabeyenzani umphoko azikwazi yabeyenzani umkabe uthola use Dubai uyalala nini nqa abantu vele beswela amanzi.
Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ongenja lomphathi ntambo wezemithetho segcizeleleka nenginengi ukuba uhulumende usebenza gadalala ukuguqula imithetho ethile ukuba ihambelane lesekelo sombuso esitsha, njalo sebebumbe lamakhomishini ambalwa agoqela i-Media Commission le-Human Rights Commission phakathi kwamanye. Ukutshela uthi ezinye izifiso zikaZulu kulitshata zisuka zibangele zenze ukuba abezombusazwe besabele amandla abo okuyikho bengazilandeli ngokugcweleyo lezo zixwayiso, okuthi sokungadingakala ukuba uZulu ehlale ekhumbuza uhulumende ukuba ezilandele.
Bengenza sibili ukuthi babambe uhulumende inkunzi bekhuluma beyikhumbuze ukuthi la uhulumende uke wenza izithembiso kubantwini. So uhulumende nxa engakwanisa ukuthi egcwalise lezi zithembiso kungenzakala ukuthi ezinye izifiso lezi ziyagcwaliseka, kodwa nxa uhulumende ehluleka ukuthi agcwalise izithembiso zakhe ebantwini angibona ukuthi izifiso lezi zingagcwaliseka ngendlela abantu bayikhangelele yona.
Lo mhlangano okhuthaze ukuba inhlanganiso zezindaba zisebenze zingelankitha phechavi, njalo ugwalo loluhlu lwabalelungelo lokuvota le-voters roll kumele lusebenze lusegcekeni lufinyelelwa ngumuntu wonke, njalo lukusimo esihle sikhathi sonke kungeladlakela oluvela emapholiseni labanye. Ungenwe inhlanganiso ezizimeleyo ezedlula ezingamachumi amathathu ezigoqela i-Crisis Coalition, Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, ZCTU, Nango, NCA, Zinasu, Christian Council, Women's Coalition, Le Catholic Bishops Conference. Nimele Studio 7 Harare, ngumak Peter Ntambe.
Kambe iqembu lomdlalo wenguqu elibezi intshantsho zanyakenye usigaba sika Division 2 kwaBulawayo ele Talent Vision liza kwenelisa na ukulandela ele Bulawayo City lona elifike ladlulela kusigaba se-Southern Region Soccer League ladlela yadlala ku-Premier Soccer League. Kulandisa uJoseph Njanji.
Iqembu le-Talent Vision libe zintshantshu zesigaba sika-Division 3 ngomnyaka ka-2014, kwathi ngo-2015 libe zintshantshu kusigaba sika-Division 2. Leli qembu liphutshe imidlalo yalo nyakenye lile miklomelo ngamashumi amahlanu lathobamu nemunye, njalo belitshiyalelwe liqethele kuzinga lesibili le-Highlanders Under 19 ngemiklomelo emine. Umqeqeshi weqembu le-Talent Vision uSoul Ndlovu uthi ukubambana kwenkokheli kanye labadlali yikho okudale ukuba liphumelele emidlalweni yalo.
Simnemvulela kwatsha 2014 ku-Division sesiya ku-First Division, so that's a very great achievement. Secret behind it is the passion, elabafana and main teamwork.
Unqoba kusigaba sika Division 2 kuliphe ilungelo lokuyahlala kusigaba se-Southern Region Soccer League, njalo abalandeli bomdlalo wenguqu sebelinde ukuba bebone umhlawumbe lizenza njengeqembu leBulawayo City elidlale umnyaka owodwa ku-Division 1 lahle laphumelela ukuyahlala kusigaba se-Premier Soccer League. Iqembu leBulawayo City libe zintshantshu kusigaba sika Division 3 ngomnyaka ka-2013, wathi ngomnyaka olandelayo laba zintshantshu kusigaba sika-Division 2. Nyakenye iBulawayo City ibe zintshantshu kusigaba se-Southern Region Soccer League. Isiphathamandla seqembu le-Talent Vision umnumzana Otrix Ziba uthi yena injongo yabo izakuba yikuzama ukuvikela ukuba bengagunyulwa kusigaba se-Southern Region Soccer League.
Mina besicaba ukuthi sidlalele ukuthi nje singadimotha ngenxa sesijayele ukudimotha. Omunye umnyaka sabuya sangena wayesizini sabuyela. So besizama ukuthi sibalekele idimotion sasibona sesingena. Sizihamba ukuthi siyadlalela ukuthi singarelegate.
Isikhathi sesidliwe ngomangoye mthwakazothandekayo, kodwa singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili. Abesifazana bayatshengisela koBulawayo bekhonona ngokudlwengulwa kwamantombazana. Hayi-ke lingayikatshanalo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk oluvalelisayo muntungameli Nkomo. Lilanga.